Umnumzana nesentshamisa labanye bakhe abakumanyano we-MTC Alliance bathi sesifikile isikhathi sokuthi ilizwe leZimbabwe lisuswe ezandleni zebandla leZANU PF. Bethule lokhu emhlanganweni omkhulu we-MTC Alliance woBulawayo enkundleni yemidlalo e-White City Stadium. Uchamisa uthe uyathaba kakhulu ukuthi abantu abaningi abavela kumabandla athiyeneyo sebelandela umanyano we-MTC Alliance. Omunye okhulume emhlanganweni lo nguProfessor Welshman Ncube okubandla le-MDC othi sokuyisikhathi sokuthi abantu babuse ilizwe labo eselabhidlizwa libandla leZANU PF.
Ngivumelani ngilihloniphe lonke ngokubuya kwenu namhlanje ngobunengi eliyibo bona. Ngizotshengisela ukuthi iZimbabwe entsha eZimbabwe esizayakha kusa sikhokelwa ngokabuthamisa isingemva ngale isisondele isikhonapha. Yikho sikhonapha ukuthi sibe nabafakazi ukuthi iZimbabwe entsha ikhona kusasa. Ungakhangela phakathi kwenu uzabona ukuthi ontshana bakhona. Omama izakhamuzi zikhona nampalalabhana. Obaba ezezimhlophe bakhona labo lapha lamhlanje. Okusho ukuthi yena babathamisa kasiye-generation yakho kuphela evumayo labadala bayavuma ukuthi
Uncube uthe kumele amasotsha ayekele ukuvimba ukuthi kungene umongameli okhethwe ngabantu.
Kethwa yini hathi amasotsha? Yekela isizalwane seZimbabwe sizenzele intando yaso ukuthi kukhokhela bani. Linela izolo lenza umsebenzi wenu eliluphele. Siyelani abatsha balutu kwathe kusibiliso.
Uthe umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe sokumele ukuthi baphume bephele embusweni.
Lo nyaka basibona imbuzindani ikhansa. Kusho ukuthi kuguqukile befuna bengafuni ilizwe lethu siyalithatha lo nyaka. Angaza kothakothe. Umnyangagwa aye China aye ngaphi? Sikihamba uyavalelisa. Lonyaka ngeke wayintshontsha izweti kazulu weZimbabwe nxa sonke besivumelene.
Kuphinde kwaba lemibiko eminengi ethulwe ngabalwa impi yenkululeko lasebephume kubandla leZANU PF abanjengomnumzana Kutakwashe Bhasikidi. Omunye njalo owagcina ukulandela ibandla le-MTC lisanda kusungulwa umnumzana Enos Mdlongwa owayengumeya koBulawayo uthi kumele abantu bavotele umanyano we-MTC Alliance.
Engikufisayo sibonga umoya lwalo siphinde waletha ke ubudlelwano babantu ukuthi babe bani. Siyabonga-ke ukuthi lokhu silifisela-ke ukuthi lisebenze kahle.
Bekulabantu abaningi okumangalisayo e-White City Stadium.